siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abangamakhulu batshengisele eHarare namhla benanza umnyaka sokwedlule ilanga lapho uItai Dzamara anyamalala khona.
Hayi, iqiniso nakula luthole zwa nguhulumende asingathi indlela yokuzama ukumdinga uDzamara abalandaba lakho lokhu siyakwazi sokuthi abalandaba la njalo izano vele kayiqali phela ukuthi ibangela ukuthi abantu baphonge unyamalala kubaningi abantu benyamalala kasa ngithi sikhuluma kunjenje kulezihlobo zethu zanyamalala ezemathebeleleni kuze kube lamhla.
Amalunga e-MDC edalele ephalamende atholise nzima umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngokunyamalala kukaDzamara. Ugatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa luthi ukubanjwa kwamaqembu ezemidlalo egxile emphakathini yikho okuza kwenza ukuba ilizwe liphumelele kumncintiswano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namhla kwanele umnyaka umnumzana Itai Dzamara yena owayeyintatheli zindaba njalo elwela amalungelo oluntu enyamalele. UDzamara wathonjwa ngaleli langa nyakenye eHarare ngabantu abanakanelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF kumbe abasebenzela uhulumende weZANU-PF. Amakhulu lamakhulu abantu angene esitaladeni lamhlanje eHarare etshengisela ebambane lemuli yakuDzamara esithi uhulumende nxa ekwazi ukuthi uDzamara ungaphi kumele amlethe. Kubika uMavis Gama.
UZulu Fole Hlabela ehamba ngomgwaqo uJason Mboyo ejika ungena uReturn Row eHarare. Lokhu kufola obekuke kwavinjwa ngamapholisa ngaphambilini kuqhubekele phambili ngeva kokuba abenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ebikhokhelwa nguDzamara begcine bekhweza lolu daba emthethwandaba ocine uvuma ukuthi baqhubeke. Lokhu kutshengisela bekungokokunanza umnyaka selokhu omunye wabo uItai wanyamalalayo. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai obekhona laye kulokhu kufola utshengisa ukudana phezu kokuthunjwa kukaDzamara labanye abangaziwayo ukuba bakuphi, wacebisa uhulumende ngamongameli Robert Mugabe lenkokheli kwezomvikela ukuba zehlukane lalo mkhuba.
Let this day be a day where we have to commit ourselves. We have to commit ourselves.
Lolu suku malube ngolokuzinikela ukuba kasiyikuvumela isehlakalo esifanayo esisenzakala kuyiloba ngubani oyisizalwane seZimbabwe. Isisekelo sombuso sikubeka sobala. Silelungelo lokutshengisela kasidingi madali ukubana asitshele lokhu ukuthi silalo ilungelo. Isisekelo sombuso sicacile ukuthi silakho ukutshengisela ngokuthula. Kungani ke uhulumende esebenzisa udlakela sikhathi sonke uZulu efuna ukutshengisela ukukhonona kwakhe? Besabani? Besaba umonakalo asebewenzile elizweni.
Ubekhona layo umkhokheli we-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, umnumzana Themba Mliswa, ethi ngoba esebuzwisisa ubuhlungu bokuhlukuluzwa lokuthunjwa kwabantu selokhe waphumayo ebandleni leZANU-PF.
Kunzima ukuthi liwelelane labe-MDC labamanye amabandla aphikisayo kudaba lwezokuguqulwa kwemithetho yokuvota. Mina ngazibonela ngawami udlakela lweZANU-PF. Kungakho ngilakho ukukhuluma ngalolu daba ngoba mina ngayibona ngawami inyamazana ethiwa yiZANU-PF. Kuqakathekile ukuba lapho sikhuluma ngodlakela sikhulume ngalizwi linye. Ngiyajabula ukuzwa enye inkokheli ebandleni leZANU-PF isikhuluma iqiniso ebesingalazi thina sisakhula.
Omunye wamalunga ekomiti ye-Occupy Africa Unity Square eyisiphatha amandla njalo seyadi eHarare umnumzana Steven Sibanda uthi kuyajabulisa ukuba uZulu usekuzwisisa ukuqakatheka kokuphatheka emkhosini yalolu hlobo ukulwela ilungelo loluntu.
Ya, okwamanje ngibona ngani uZulu se-educate usezwisisa ukuqakatheka kolungelo loluntu njalo usekhondemile ukubana no into yenziwa nguhulumende waseZimbabwe yokuthumba abantu njalo yokungananzi ilungelo labantu asonto enhle. Ukubuya kwabantu obuningi wabantu kusende i-clear message kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Pride Mkono oyingcwethi kwezombusazwe lenhlalakahle yabantu uthi lanxa uZulu ephume ngobuningi lokhe eseselokwesaba okuthize njengoba bebekhona bekade bebabukele belunguza kumafasitele bese saba kuzaphatheka labo.
Hayi, nxa sikhangele lokhu sibona ukuthi kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe balokhu balokwesaba, besaba into abangazaziyo, besaba lalezo abazazi iZimbabwe le ayikhululekanga lokho ukuthi bangangena kahle kahle bezihambela ezitaladeni, besaba ukutshaywa, besaba ukubotshwa, besaba la ukunyamalala njengoDzamara lo esimkhumbulayo namhlanje.
Wengeza uMkono ethi kuyinto edanisayo ukuba ngeyodwa kuphela inkokheli yebandla ezombusazwe eze kulokhu kufola lanxa wonke ebenxusiwe.
Kusitshengisela ukuthi balokudonselana amandla, balokulwisana abakwenzayo, ukuthi lokhu umbuthano lo ubizwe ngubani, engumuntu kabani, yinto ibimbuzayo belayo bethi hathi nxa ebizwe ngulo thina asi ngoba lalo muntu asivumelani. Lokhu kusitshengisela ukuthi baye belezinye inhleko zabo lenhlelo zabo ezingahambelani loluningi labantu.
Ubuyele wayabuthana e-Africa Unity Square uZulu lapho lokhu kufola okuqalele khona inkokheli zenhlanganiso ezehlukeneyo kanye labezombusazwe bebesipha amazwi wokuqinisa imbuli yakoDzamara kunye lalabo ayisebenza labo kule mikhankaso yokuba uMongameli Mugabe asuke esikhundleni phansi kwe-Occupy Africa Unity Square. Bafole ngokuthula laba bantu kungekho kuphazamisa abanye abekade bezenzela imisebenzi yabo kanye lokungabhidlizi impahla lanxa amapholisa bengekho ukubakhapha kulokhu kufola ebebonakala kungamaxuku lapha lalaphaya amapholisa abehlomile kodwa akazange awuphazamisa. Bekugiywa kuhlatshelwa ingoma ebezigcwele ubuhlungu iningi likhankasela ukukhululwa kukaDzamara lapho akhona loba ukutsho ukuba usaphila loba hatshi njalo lokuthi uhulumende awahloniphe amalungelo kaZulu ehlukane lomkhuba wokuvimba abantu ukutshengisela ukukhonona kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje amalunga eMDC edalela eParliament namhla atholise nzima umsekeli kaMongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngokunyamalala kukaMnumzana Itai Dzamara esithi uhulumende kenze konke okusemandleni akhe ukumdinga. Omunye wamalunga la unkosazana Thokozani Khuphe utshele uMnangagwa ukuthi nxa uhulumende sazi ukuthi uDzamara ungaphi kumele amphendukise kungelani lokuthi uyaphila kumbe hatshi. Kodwa uMnangagwa uthe uhulumende kalalwazi ngokuthi wayangaphi uDzamara njalo uthe wenza konke akwenelisayo ukumdinga. Ugcizelela wathi nxa bekhona bakwaziyo okungaba kwenzakala kuDzamara kumele baze phambili bazise uhulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga uthi lokhu akusoze kwenzakale ngoba uhulumende nguye yedwa okwaziyo ukuthi uDzamara waya ngaphi njalo kuyini okwenzakalayo kuye.
Hayi, eqinisweni akula lutho lwenziwa nguhulumende esingathi yindlela yokuzama ukumdinga uDzamara. Abalandaba lakho lokhu siyakwazi sonke ukuthi abalandaba lakho njalo iZANU vele kayiqali phela ukuthi ibangele ukuthi abantu baphonge ukunyamalala. Baningi abantu benyamalala kasi angithi sikhuluma kunjenje kulezi hlobo zethu ezanyamalala eze emadebeleleni kuze kube lamhla asikwazi ukuthi sayanga. UMnangagwa yena lo othi uhulumende uyabadinga abantu nguye owayengumkhokheli wakho konke khonokho kusenzakala abantu benyamalala. So siyakwazi ukuthi vele izikliwi lezi uMnangagwa ikhonaphana angithi la isikliwi akula into leyo kuthiwa uDzamara bayamdinga eliqiniso ngamanga lokho.
So kungomnyaka uDzamara enyamalele njalo uMnangagwa uthe nxa ekhona okwaziyo ukuthi ungaphi kaze phambili Alubana ekhona ngempela okwaziyo ngakakazi phambili yini wakhuluma?
Ukuthi bazise ukhulumende onguye onyamalalise umuntu okwazi ukuthi umuntu wakhona lowo onyamalaliweyo ubekwe na ufihlwe ngaphi. Kusizani bangaze babe betsheliwe bayakwazi ukuthi nga ukhona umuntu ngakudala wahamba wabatshela ukuthi uGamara usendaweni enje siphelaphela liyesimeti sokumthola. But iqiniso likhona ukuthi abalandaba lakho ngoba yibo abamnyamalalisileyo yibo abakwaziyo ukuthi unga. Kunjengesele kuyale ukutshontshela impahla lithi uqeda ukutshontshela impahla lithi ungathola indlela yokuthi ukuncedisa ukuthi impahla zakho uzithole. Ukuthi uzombona ukwenza ukuthi ngimethe. Kanti ngezinye izindlela zizama ukudingisisa ukuthi lizwe ukuthi ungabe uyakwazi ukuthi yile litshontshe impahla zakho.
Ubona luphela njani lolu daba Dokotela Mhlanga? Ubona nyamalala nje kuphelela khonapho njengamanye amalunga esiwaziyo anyamaleleyo ngaphambilini?
Ngendlela indaba le esimiswe ngayo la ngesikhathi esesidonsiwe ukuze uGamara lo atholakale, ngibona ngazane kungenzeka ukuthi uGamara angasaphinde atholakale. Lapho angatholakala khona kungenzeka ukuthi atholakale ngumuntu nje sokutholakala isiduku. Ngokuya kwesikhathi ngibona ngazane kuzafanele abantu bakwamukele ukuthi ukuthola uGamara ephila sokuzaba very difficult, kodwa kuzabe sokulula ukuthi angaphinde atholakala nje sokuyisiduku. Ngoba isikhathi sesikhambile kodwa siyakwazi ukuthi abanye abantu phela batholakele, nangani uJustina Mphoko wakwanyamalala wagcina etholakele, kodwa isikhathi uJustina asihlalayo asifane lesikhathi Gamara. So ikwengwe esabelayo lami khonokho.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abinhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights namhla bethule ugwalo oluleziqondiso okumele zilandelwe ukulondoloza abalwela ilungelo loluntu labenhlanganiso ezizimeleyo olulesihloko esithi Information Guide for Human Rights Defenders and CSOs. Kubika uMavis Gama.
Lolu gwalo olulotshwe ngobukhokheli bezethelechara ngemva kokubona ukuba lokhe bethunjwa abantu elizweni lanxa isisekelo sombuso singakuvumeli. Obe ngumhlonitshwa emkhosini owenzelwe emaofisini awezethelechara eHarare oluphawule okusemthethweni engomunye wabathunjwayo laye unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ZPP, utshengise ukudana kwakhe phezu kokwenza kwenhlangothi zomvikela zikahulumende ukweyisa okumunyethwe isisekelo sombuso. Elokhu esakukhumbula lokho kuthunjwa kwakhe uMkoko njengento eyenzakala izolo ngendlela abelandisa ngayo.
Into ebuhlungu kakhulu ukuthi ngicabangele ukuthi okomnyaka wonke u-Itai uyahlukuluzwa, wenzwa konke okwenziwa kimi, ngoba mina bangigcine okwamaviki amathathu bekubuhlungu. Angifuni ukuthi ngicabangele ukuthi phakathi komnyaka kwini okwenzakalayo, kodwa mbona ingani lilungelo lemuli yakoGamara njengezizalwane zakuleli ukuthi zibe kwazi ukuthi kuyini okwayenzakala ku-Itai, yindoda yomunye umfazi. Izolo besinanza ilanga labomama.
Wengeza uMkoko ethi uyabuzwisisa ubuhlungu imuli yakoGamara alokhe bengazi ukuba isihlobo sabo sikuphi sisaphila nalo bahatshi, ngoba lezakhe zedlula kikho.
Ngiyabona into ebuhlungu kakhulu yona leyo, njalo ukuthi sithethe isikhathi eside kakhulu sisebenzela isekelo sombuso esivela ebantwini. Isekelo sombuso asifanelanga ukuthi kube liphepha sikuphela elifakwe ekhabathini, kodwa kufanele kube liphepha elenza ukuthi uqhuba kwethu izinto eziphathelane lokuphatha izizalwane zelizwe kube lula.
Ebekhona njalo amanye amalunga alabo abake bahlangana lohlupho lokuthunjwa kodwa baba lenhlanhla ukuthi bona besaphila. la ngagoqela umnumzana Emmanuel Chinanzwabana lo nkosikazi wakhe uConcilia abathunjwa labo icala labo kuyikuba baphatheka kwezombusazwe eMashonaland West bencitisa bekubandla eliphikisayo leMDCT. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gamba.
Ngolwesine sisungula uhlelo olukhangelane lezemaphandleni. Ngakho siyalimema ukuba liphatheke ngokugcweleyo uhlelo ngolwenu. Lisazise elifuna sixoxe ngakho ku WhatsApp inombolo zithi 001 202 465 0318. Kuhlelo lwangolwesine sikhangela imizamo enziwa inhlanganiso ye-International Fountain of Hope ukutholisa uzulu emaphandleni amanzi.
Imigodi esiyigebhileyo okwakhathesi ingu-8.
Uhlelo ezemaphandleni ngolwenu. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe lamhla sixoxa lomnumzana Sipho Dube oke wasebenzela umsakazo weZBC. UDube sesungule inkampani yakhe yokuthwala impahla eAuckland kwele New Zealand. Uthi inkampani le isebenza gadalala kwezokuthumeza lo kwamukela impahla evela kwamanye amazwe. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngapha ngase-Auckland ilizwe lakhona ke yekela ngiqala ngokuthi i-New Zealand. Abaningi bayazi ke nxa bekhangela kuma-internet iyabizwa kuthiwa yi-City of Sails. Ilizwe elihle kakhulu, abantu abaningi abavela kumazwe athiyeneyo ikakhulu amazwe afana labo-Britain, amazwe afana le-Europe, njengoba lisazi ukuthi kulezimpi ezingapheliyo khona le. Babaleka bonke besiza ngapha ngase-New Zealand. Ilizwe lakhona lihle sibile kwamagama. Labelungu kakhulu ama-tourist bavele bahleli besiza khona lapha kwele i-New Zealand ke ililizwe ke elilabantu abalutshwana kakhulu ngoba i-population nxasibala ngolinganisa abantu bakhona abedluli 4 million ilizwe lonke.
Indlela
yempilo
indlela
yempilo usaqhubekela phambili khonapho, hhayi inhle sibili kusesilungwini okubizwa kuthiwa yi-first world njengamazwe wona la makhulu afana labo-Melika, amazwe amakhulu afana labo-Britane, amazwe amakhulu afana labo-Australia, lalo likhonapho. Kodwa-ke emandleni ngikhuluma ngezombuso welizwe, ngelinye lamazwe okugcina angaphansi kwamandla ka-Queen wase-Britane, njengoba lisazi ukuba leZimbabwe yayingaphansi kuka-Queen, namazwe amaningi afana labo-South Africa abangaphansi kuka-Queen sebathola uzibusi. Kodwa-ke la kwele New Zealand thina sitoku singaphansi kuka-Queen, amandla ka-Queen.
Ye, ungasitshela-ke mnumzana Dube ukuthi wenzani khonapho?
Hhayi-ke mina ngapha ngasendaweni yase-New Zealand ngumuntu wafika waqhubekela phambili ngezifundo njengawo onke amaZimbabweans kumbe bonke abavele ekhaya nxa befika ngapha ngaphetsheya kolwandle. Sifika sonke singene kumayunivesithi sithwale kakhulu udaba lokuphatha izicoco zokufunda ezemfundo ukuze sizilole phela ilungiselele ikusasa yethu nxa sesibuyela ekhaya, ngoba sonke singabantu abazabuyela ekhaya. Mina-ke ngithe ngisuka ekhaya bengumuntu obesebenza ngiyintatheli ndaba ngingaphansi kwenkampani ye-ZBC, abaningi bangabelazi igama lami. Kodwa-ke ngithe ngifika ngapha ngase-New Zealand ngase ngiziqhuba-ke izifundo zena lezo eziqondene lokuthi mina intatheli zindaba ukucupha izindaba ngazibamba-ke ngaya phezulu ngilandela izifundo zakhona. Nakhona-ke ngithe sengiqedile ngase ngithola-ke ithuba lokuba ngisebenze ne-Immigration Department yangapha ngase-New Zealand. Kodwa-ke okwakulezi zisuku ngingumuntu osesukile waphuma khonapho ngavula eyami ikhampani ukuze ngibone ukuthi ngedwa ngingenza kanjani ngingapha ngasendaweni yemakhiweni.
Ye, ungasitshela-ke ngenkampani yakho leyo kuthiwa kuyini njalo wenza?
Enkampanini le engikuyo mina-ke ngavula ngemva kokubamba izifundo eziqondene le-administration ngase ngibona ukuthi ikakhulu okuletha imali yinto enjani. asingivula inkampani ehambisa izincwadi kulandelana lodaba lwe-communications engalifunda esikole, inkampani elezimota ezithize ngenamba kumbe ngenombolo esebenza ukuhambisa izincwadi njengoba ekhaya lisazi kule nkampani abayibiza bathi PPC. So layo ifana nakhona lokho sisenza singapha nasendaweni yase-Oakland.
Kodwa injani sibili iyajova okuzwayo kumbe isazamazama ukuvuka nje?
Konke yinto engikhuluma ngazo ziyizinto ezihambela ngaphezulu sibili, ngoba okwenzakalayo ngapha nxa ukhangela kuyikuthi uyile esikolweni ukuthi uyekudinga khonokho uzathola ukuba kulokuthiwa ngama-contracts. Layo-ke yami company ilawo ama-contracts avela kule Australia okulilizwe elikhulu elitholakala eduze lase-New Zealand.
Umnumzana Sipho Dube isizalwane seZimbabwe esihlala e-Auckland kwele New Zealand. Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakweleSomalia lincediswa ngelemelika libikwa lihlasele kanzima inkamba enkulu yabalo becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab ngentshonalanga kwesigodlo salelo lizwe iMogadishu, okuyisehlakalo sesibili phakathi kwensuku ezinhlanu ezedluleyo. Odinga usekelo lokuncintisa kukhetho lukamongameli weMelika ekubandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump uphinde wanqoba njalo okusuthisayo ezigabeni ezintathu ezibalisa iMichigan, Mississippi le-Idaho.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje njengokuthembisa esikwenze iviki edluleyo, siqhubeka ngengxoxo yethu silo mnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Sexual Rights Center. Sixoxa ke ngabomama abathengisa imizimba. Manje njengoba usijoyina ukubana kungani ukuhlukunyezwa sekukuzinga eliphezulu, zona indleko ke imali bayithola yini omama laba abathengisa imizimba nxa sikhangela ukubana abantu bakhala ngemali?
Abantu kanje bakhala ngemali ilizwe lonke, ngoba basebenza iphilisebenzi wonke umuntu nje bakhala ngemali. Sisitsho nje nazo izisebenzi zikahulumende abanye namhla lokho belindele ibonus yalast year abakayitholi. Thine sisebenza nje kuma-NGO, uyafica ukuthi la maholo kasizi kwesikhathi nabala makhampani abo bayakwazi ukuthi imali kayikho. Ngakho-ke lapho nabaye kule industry yokuthengisa ucansi balayo nale iproblem abakhala ngayo ukuthi ibhizinisi liphansi liyehlile kakhulu. Ngakho-ke ufice ukuthi kwezinye indawo lentengo kacansi isuka yehle kuhambelana lokuthi imali kuleso sigaba itholakala njani. Kuthiba nezinye indawo okuthi makuyukuthi nithi sibone ukuthi zindawo lapho nebhoku okulabantu abayenza igolide imbabade dayi imali yokuthi imali iyatholakala lwesigaba. Ufica kuleso sigaba inani indleko zokuthenga ucansi zikhuphukile.
Ke sikhangele ingozi abadibana lazo bona laba abathengisa imizimba ezifana lokuthelelwa igcikwane lokunye okunjalo.
Ekufundeni kwethu njalo ekusebenzeni kwethu labo mama abathengisa ucansi kesabakwazi into eyodwa eyiyabatshela yona, eyikuthi omama abathengisa ucansi zingithi ekuvikeleni ukusiqeda kwegcikwane le-HIV. Thina-ke njalo siyinhlanganiso silohlelo lokuthi khona sidistribute ama-condom la amatsha anukelela kamnandi okuthiwa ngama-flavored condoms to abantu abathengisa umzimba kungela mbadalo. Lokhu sakwenziswa ukuthi babuya kithi bathi la ama-condom athiwa ngukhulu kuqopha labodola abayi-blue ama client abathi ama condom lawa anukubi njalo laba banukela kubi sasesibona ukuthi ukuze sisebenzelane ekuvikeleni ukuthelelana kwegcikwane kumele ukuthi umuntu asebenzise icondom alikhwabithayo ukuze akhuthaze ukuthi alisebenzise siyaphuma sikhankase every Friday edorobheni sibanika la ama condom mahara lolu hlelo sebeluthandile kakhulu basifonela evini Friday engafika uze besithi buyanini lisiki njalo bese siphathane nenhlanganiso iTSI eyiyezibambileyo kutesteni kwegazi ukuze abantu babonakale ukuthi bale gcikwane kumbe kabalale iPSI iyatesta labo mama abasebenza bethengisa ucansi ungatholakala ule gcikwane uhle ufake ehlelweni lokwelatshwa khonapho nxa kukuthi usesibangeni sokuthi uphiwe amaphilisi bahle bakuqalise bona
siyake sizwe ukubana bakhona abesilisa labo abaphila ngokuthengisa umzimba ungasitshela ukuthi lilabo yini enhlanganisweni
yebo kanti ibhizimusi yokuthengisa ucansi ngiyabantu bonke bakhona omama abalushelayo ucansi abadinga ukuthi balithenge kubo baba so zafica ukuthi bakhona obaba abathengisa ucansi belithengisela kubo mama silabo ke thina obaba abathengisa ucansi esisebenza labo
nxa sikhangela singathi kuvame emadolobheni kuphela kumbe kuyatholakala nasemaphandleni
ukuthengisa umzimba kungumsebenzi esikubona ingqeyithi indawo esikutshoyo gandi ukuthi khona imizwa yabantu yokufuna ucansi isebantwini ucansi umuntu ngeke awuthenge esihlahleni ngeke awuthenge enyamazaneni uthola emuntwini ngakho-ke ucansi uthengiswa indawo zonke zelizwe jikelele
hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngisithi khona abalaleli abaqhubeke besapota uhlelo lwenu njalo lathi qhubeka usifaka emsakazweni siqoxa nabalaleli siletha konke sikwazile
hayi sibongile
yabo
lo-ke bekungumnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Sexual Rights Center ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale
zemidlalo ugatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa luthi ukubunjwa kwamaqembu ezemidlalo agxile emphakathini yikho okuza kwenza ukuthi ilizwe liphumelele emncintiswaneni lamanye amazwe kubika uJoseph Njanji
ekhuluma nabameli benhlanganiso zemidlalo yehlukeneyo ngesikhathi esethula uhlelo lwe-community sport and recreation edolobheni lakobulawayo ngenyanga kahlolanja umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane uthe imbangela yokuba ilizwe lingaqhubi kuhle kwezemidlalo yikuba kulanhlelo ezokuthapha italenta ezigoqela umuntu wonke
ukuselakala kwenhlelo ezicacileyo kunhlanganiso ezibona ngokuqutshwa kwezemidlalo eziqondiswe kwabasakhulayo njalo ezigoqela wonke umuntu kanye lenhlanganiso ezichiyeneyo yikho okwenza ilizwe lingaphumeleli kwezemidlalo kanye labadlali behluleke ukuziphilisa
uhlongwane uthi amaqembu adlala imidlalo ichiyeneyo kumele abe lempande zawo emphakathini njalo uhulumende ulohlelo lokuba lokhu kufezeke kusetshenzwa ndawonye lezikolo kanye lamakolishi
sisiya phambili sihlela ukusebenza ndawonye lezakhamizi izikolo kanye lamakolishi yinhloso kahulumende ukusebenzisana lomphakathi kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo ukuba kube lamaqembu agxile emphakathini okuyinto ezakwenza kube lula ukunanzelela nokunakekela abantwana abalekhona
umphathintambo uqhubekele phambili wathi ezemidlalo kumele ziqakathekiswe wakhuthaza njalo ukudlalwa kwemidlalo yesintu
kuqakathekile ukuba bonke abaphatheke kwezemidlalo babekwazi umlando obhekane lawo ukuze lolu hlelo luphumelele kumele zonke inhlanganiso zibe leqiniso elokuba amaqembu agxile emphakathini ayabunjwa
lo mhlangano ungenwe izinkokheli zenhlanganiso zemidlalo etshiyeneyo njalo zithole ithuba lokuba zethulele umphathintambo ezandihluphe lezangikhathaze abahlangana lazo emsebenzini wabo wokuthungamela ezemidlalo ngiyimele studio 7 ngobulawayo ngujoseph njanji
Wanelo kwa la msanje mtuwaka zolivalelisa yo nguntunga milinko mo. Lila,